sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi ilanga leli nqali kuya FDA libuya lile theme yalo. So itheme yalonyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So okujali kwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajali ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le albhamu ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leni indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho.
Nguhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini i-sanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalonyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajale ukuthi be-organize ama-workshops bengene kuradio la ku-TV bekhuluma ngetheme nale yabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzile lonyaka ukuthi bengibuza ukuthi mangisithi Empowering Girls for a Better Tomorrow kuthoni kini nxa ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya. Ngasenanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku-grade 7 abaqeda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga i-school fees abakwanisi ukubona ama-results abo. Abanye abakwanisi ukuthola izindawo zabo-form 1 because ababhadalanga i-school fees. So ngase ngikwenza kwaba i-responsibility yami ukuthi ngigidimise ecampaign engibize ngathi Lead Girls to School, where I'm encouraging abantu engibaziyo ku-social media, abantu ebenisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngi-fundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana i-school fees for one year, ngikhangelele ukubhadalela abantwana abaku grade 6 kathesi bese yaku grade 7 2020.
Okwamanje ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikole?
Campaign day siqalise ngeMonday. Ngiyenze specifically for International Day of the Girl Child and i-target yami bekuyi-raise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 bendalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province wona lawa bengikhangele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are needing ama-initiatives khona ngale. So kubalula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayenza kahle esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizadlula amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport, omunye wathi ngizasupporta abangaki. So ucena unanzelela ukuthi i-12 yakho ibhajetheleyo, you end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October. Besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa sesithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi nokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we're profiling abomama every day. Kusasa le session sinesikhayela ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them. And then besikhangelela ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonaleyo. But abantu esisebenzisana labo bebona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngaphi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook ibizo lami nguMantate Mlotwa. Abantu bakwazi ukuzelela ama-message ku-Facebook. Also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Ngisebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso owenza wena njengoMantate, hatshi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo. And then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire, yena wenza ngezokugida ngoba kusase kuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session. I-dance and session leyi ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25. So imali yena leyi iza-contribute as well to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
EFCRR e-Butternut Gardens. Ikufest lo Jason Moyo on the first floor ku-studio kuthiwa iGibilika Trust. Ikhetha yake senzela khona umdanso wona leyo uqalisa ngo-7:30 ekuseni uphela ngo-9.
Lo-ke ngunkosazana Mantate Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana. Ubexoxa ecingweni loPraxeges Jeremiah we-Studio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu owe-General Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi so ke siyakwazi ukuthi ukuthi ayi rule of law akukho kakubambeki. Ama demonstration asezanyiwe azanywa elandelana endawa keep ma results okumela wakhiph ngenxa yokuthi i-purpose ye demonstration nje igama lakhona sicho ikuthengisela ukuthi kulento esingathabanga ngayo kunokuthi uhulumende athende into abantu asabathabanga ngayo usuka really phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kulento abangathabiyo ngayo. So ama demonstration agcina esiba valile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-attendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-attendwa abantu aso-secret ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya ngeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka basemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyela i-situation injalo. Ama-teacher ngokuya siyo ngamalomelo ukuthi ngayiholwa ngakwa-teacher ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi ngovulo bazathi bayadimonstrate kuzadilwa labo kunokuthi kudilwe le issue yokuthi imali zama-teacher kazikho. Ngangamazwe ale rule of law le-democracy elalelayo abantu bengademonstrate bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-attendwa kuyekele uku-attendwa abantu manje ayi lapha kwethu la sangwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangkhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule program yabona le yabathi i-PSP efuna ukuthi izinto ziwotshwe zithini nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyuli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi singaqeda i-period yokubopha le imali izakuye abantu bebezaba patient. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa izinto kazibotshwa amabhani upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kule-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphumi ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatishi izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesilungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha ezisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje u-Section 62 we-Education Act iwakutshoyo ukuthi abantu kumele bafunde ama-languages la angu-3 isiShona, isiNdebele lesiKhiwa on an equal term basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wona umthetho uthi kuyayenziwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Abantwana bafunda isiShona. Indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesishona after this time kulesikhiwa uyabona njengami mina vele bedrish kodwa kathezi ngihlale eHarare ngabe ufuna ukuthi umntana nami efunde isishona efunde nje lesindebele lesikhiwa konke kufanana
sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo ezidakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela
into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezinye indimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe
manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini
asikaphila athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesimelele ukuthi uminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date
yebo ke uxolo lowo ngumnumzana Timon Thabana iqoyitha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Live talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 nzaphinda njalo 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bheki Lizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into eyifunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-GNU bonke labani abantu othamisa lothamela wesaphile nabo banibani ebabiza esithi beyanike silungise i-GNU for the wide sike simi into lezi sibungisilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni kinsizo zabantu bemantibeleni udalengu besaphile bezomsapota msizi zonke lezi zinto nidalengu besekuqalisile kuyikhuluma yena leyi language abanye abangafuni uxolo besemkwadele besebemzondele bethi udalengu kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udalengu bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuxolisa abantu bemantibeleni ndamsize uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi isikhathi ngoba umdabengo yakhinto ebenkulu kuye wazi ukukhitha umgalo upower that's why wazi wala ngalesani isikhathi ethi yena manje sengingafa ngingafa baze baba bengibuza ontongogara nabomashuko olukhawud ngizoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi sishiye senze lokho so lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abanandaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well angeke ngizikomente kuley opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuphula angizikomente kuyo but kungenzeka ukuthi kube njalo. I angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe but mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lifakwe kuSpice ka Group B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly ela kule Egypt, ele Etoile du Sahel ela kule Tunisia kanye lele Al Hilal ela kule Sudan kusigaba sezibaya esomncintiswano weCAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni yasenyakatho yezwekazi laseAfrika. Njalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweso uthi lokhu kutsho ukuba bazayo behamba imango emide.
Akula itimati singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zinjanju. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kugatshana lapho esiyabe siyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala. And ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu leFC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, iTP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye leZesco yakwele Zambia. Kusibaya sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, iMamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye leWydad Casablanca ele Morocco. Kusibaya sika Group D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, iJS Kabylie yase-Algeria, iAS Vita eDRC kanye leqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kusigaba se-Caslaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chicken Inn e-National Sports Stadium, iqembu le-Manyika Diamonds lizanqikelana lele-Zepichi Kariba eVengere, iqembu le-FC Platinum lizadibana lele-Yada ngasemandaba, iqembu le-Nkezi Platinum Stars lizadlala lele-Dynamos ngase-Baobab, ukuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-Mshwana Stars ngase-Ruvaro. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana lele-Triangle ngase-Luveve, iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot, ukuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Tel 1 ngase-Papa Field. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala telika mehlo kaZulu elesithupha njalo lile sihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikaSatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalate lakhe leli lilingoma ezilitshumi. Njengenhlala yenza, uMehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenzelayo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena abathuthulana, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi into yami, imali kanye lale ethi kwelikude.
Noma ngihlukumeza mina emhlabeni, ikhaya lami khona esizweni. Noma ngihlukumeza mina emhlabeni, ikhaya lami khona.
Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo, or ungithinte kuyo le number +27834302W2 +27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Likhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.